siyathokoza kakhulu nje abantwana beZimbabwe ngoba bokuvele kwenziwe umnangagwaba kungekho emthethweni ngoba lubaba besesevile iminyaka yakhe njalo ke umthetho usithi ukuthi umuntu angayenelisa eminyaka engu-70 angaqhubekeli phambili engujaji ke enkantolo ke enkulu yikho ke okwenziwe yikhothi kuyathokozisa kakhulu kuyinto enhle balandele umthetho oyiwo wabhalwa ngabantu ngomnyaka ka-2013 bawuvumelana njalo kureferendum into ethokozisayo kakhulu leyo
abalwela amalungelo lani abamabandla aphikisayo lihleze likhala ngokuthi imithethwandaba isebenza yeyamele kuZANU PF kodwa nxa sikhangela okwenzakale namuhla singathi lokho kuliqiniso yini
Yes, yasho thina ukuthi ke izinkantolo lezi ke zithunjiwe ke libandla leZANU PF ke lohulumende kaMnangagwa liqiniso lona lelo into esingayitshintshiyo yena leyo abakwenzileyo ke lokhu namhlanje ukuthi bafake isinqumo sokuthi ke uMalaba akumelanga ke contract yakhe ingezelelwe indlela eyenziwe ngayo kwakukho emthethweni kuyasithokozisa ikanti njalo ke yiwona ama-judges ebevele ethwele nzima ngoMalaba nxa abantu balandelela kakhulu ke indaba kalo uJustice Ndewere lo seqothwa umsebenzi uMalaba sithi yehlule ukusebenza ke wakhipha ubufakazi bokuthi bengamajaji bayethuselwa kakhulu ke nguChief Justice bayatshelwa ukuthi banganiki abantu abathile ibheli kumbe banika abantu abathile ibheli bangenzi lokho kumbe bayenze lokho so kukhanya lawo amajajizi ke besethwele nzima ngayo lundoda ikanti ke sasinanzelela ke ngesikhathi beku-interview amajaji izindlela ayebaphendula ngayo indlela ayikhulumisana labo ngayo kwakungani ngumuntu okhuluma labafana bakhe nje abelisa inkomo kwakungatshengisi inhlonipho ukuthi ukhuluma labanye obaba labomama abantu abadala abafundeleyo abaqeqetshileyo abangojaji njengaye wayebayisa kakhulu ebakhangelela phansi so mboni ngani lakho khona lokho kubenze basifisa ukuthi balandele umthetho njengomthetho bangawephuli bangathabisi ke uMalaba kumbe bangathabisi ke nalowo obenzama ukuthi extend the contract kaMalaba yikho ke hayi kuyinto ethokozisayo kakhulu amajaji lawo kuyakhanya kamhlophe ukuthi besekuphele nzima ngawo ngaye ke lundoda ukuthi nxa bengasalandelanga akufisayo abe sesiyabacharge athi ke awenelisi kwemsebenzi sokumele ke bagcubungulwe baxotshe yikho ke okunye okwenze bathanda ukuthi balandele umthetho njengomthetho